ngibona ukuthi into ayenzayo wenza into eqondileyo ngoba akukho lapho okuthengisa khona ku constitution ukuthi khona umuntu nxa ukuthi noma esehlale iminyaka emingakanani ngaphandle kwelizwe umuntu lo akasase yisizalwane seZimbabwe ngoba umuntu oyisizalwane seZimbabwe by birth ole birthright yokuba umntwana weZimbabwe ongazanga wabuya eZimbabwe under ama reasons mhlambe through neutralization noma through ezinye inhlelo ezimenza ukuthi athole isizini yeZimbabwe umntwana ozalelwe eZimbabwe ulempilo yakhe yonke ulelungelo lempilo yakhe yonke ukuthi aqhubekele phambili esenza lokho okufanele ukuthi kwenzakale eZimbabwe noma ufuna ukuyaphatheka kwezepolitiki noma ufuna ukuyaphatheka kuziphi ingatsha kodwa ke ulelungelo elipheleleyo okungafanelanga ukuthi kube ukuthi selizanqunywa ngenxa yokuthi abanye abafeel comfortable mhlawumbe noma abafeel threatened ngezizathu thize kodwa ke into eqondileyo yokuthi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe owazalwa eZimbabwe lobizwa ukuthi yi-birthright ulelungelo elingafanelanga ukuthi linqunywe nanoma yisiphi isikhathi kungakhathalekile ukuthi usehlale ngaphi okwesikhathi singakanani.
Izanu sike sayizwa ikhuluma kanengi ukuthi kayisoze ivumele abantu abahlala phandle ukuthi bavote. Ngokunjalo inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba?
Lolu daba babunkomo luza ngembaxa eziningi kodwa ke nxa sikhangela kudinga amadoda alesibindi njalo alokuzimisela njengaleli gqwetha ukuthi nxa ukuthi into leyi ayihlose ukuthi ayihlomule engabe ezimisele eqinisweni kufanele ukuthi uhulumende ayenelise ukulalela izizathu ezibekwa ngamagqwetha ezibekwa izizalwane zeZimbabwe abakufisayo ukuthi kufanele ukuthi kuhambe njani. Siyazi ukuthi okwalolu khetho lwakathesi selusondele kakhulu ukuthi nxa sesikhuluma nge-diaspora voting ngeke kusenzakala ukuthi abantu bavote bengaphandle kwelizwe kodwa-ke nxa sikhuluma nge-democratic dispensation sikhuluma ngokuthi izinto ezinjalo kufanele ukuthi zenelise ukuthi zifakwe in place kuyenelise ukuthi umunye lomunye umuntu oyabe eyisizalwane seZimbabwe afinyelelwe ngoba abangafinyeleli abangenelisanga ukuthi bahambe ekhaya bayevota kungenzeka kuyizizathu ezithize eziningi ezenza ukuthi lelizwe leZimbabwe libe limile kathesi ngenxa yalabo bantu abangaphandle kwelizwe so akufanelanga ukuthi kudingakale ama-revenues abo kukanti kodwa-ke ngase kufika isikhathi sokuthi labo bakhaste ama-votes yabo kube sekusiba lengqinamba ezinjalo ezitshengisela ukuthi mhlawumbe sokungathi sokulokuvinjwa into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu njalo uhulumende akafanelanga ukuthi ayesabe njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu akufanelanga ukuthi ayesabe lutho ngoba nxa kuyiwa kuma-votes wonke umuntu kufanele ukuthi akhethe lokho akufisayo noma ahambe ngendlela le ayibona ukuthi iyamsuthisa yena akungabi yinto ukuthi futhi sikhangelele one sided ukuthi wonke umuntu futhi ahambe ngendlela yinye ngoba njengoba sazi ukuthi abantu asicabanga ngokufana nayo njalo abantu asoze sageleza njengamanzi omfula ukuthi akhangele endaweni eyodwa ukutshengisela noma ukuvumela izinto ezinjalo yiyo indlela iyabe itshengisela ukuthi nxa abantu bephiwa imvumo yokuvota ngendlela abafuna ngayo iyo itshengisela ukuthi ilizwe likhululekile njalo ilizwe lilenqubekela phambili.